Lo baba mkulu babe lobola
Buthelo lo masiko namhla sixoxa ngomama othathileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami undofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le engagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. Undofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi undofa lo nangu sefikile. Sengishadwe ngundofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika lo ndofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. Undofa ulala lami every day. Sengingumfazi kandofa. Angisakwazi ukufocus even kurelationship yami.
Uze ngihlaziye udaba lolu sixoxe lenyanga uMancube.
Umuntu okhathana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena nguyofuna ukusetshenzwa ongenelwa yinyamazana le. So ekhona ngale loba ungaziuyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona inyanga ziningi. Ziningi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngalo eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba undofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Ebe sezwile ukuthi wena subaleka. And then kaso ufuna umuntu oseduzani ongakwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikandofa amnikele amafutha. Okuthi agcobe into leyani ingambambeleyo anikele amafutha ayezinyamazana zonke omfiso bani bani sihlanganise le mithi wenza ukuthi undofa njani angambambeleyo manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhathana kubani umuntu ekhuluma eseduze kuyabe kulula so inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa izini abazali basuka bekwazi ukuthi ubulaliswa nguye lezihlobo ezikhatshana neziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi imbi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemqomisela khona ukuthi amnike inyamazana hayi kunzima lokhu mntanami kunzima kakhulu. Kunzima kwethusa abantu bayathuthumala ngayo linto kunzima kakhulu ba kunzima sibili hayi kubuhlungu futhi umntwana sezezivika emphakathini yena kezwa yini lama audio akhulunywa yena wayena engawezwa ukuthi abe lesifiso athathe into yakhe ehambe eyilahlela katshana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngizothemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo.
Lo baba mkhulu babe lobola.